into yenzakala eAmerica abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo la kade bekhangela ngaye iAmerica izolo ngesizathu sokuthi nxa umuntu ongango Trump eza kuyakuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle kodwa okumqoka ukuthi uTrump udliwe njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yibattle between a Republican and a Democrat. It's a battle between the Republicanism and Democrat. America is a republic. It is not essentially a democracy. Hajj. I-democracy, umbuso wabantu, umbuso kaZulu, umbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, umbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho kuqala. Umthetho uza ngaphezu kwabantu. Ine-democracy, abantu beza ngaphezu komthetho. So, nxa kukhulunywa nge-republic, kumele siku-understand, sikuzwisise ukuthi i-republic ihlukana kanganani le-democracy. Ungaba layo i-democracy ku-republic, ukuziqinisa lokho. Kodwa ke e-America into yenzakalayo, kumele sizwisise umahluko phakathi kwe-republic le-democracy. Then singakuzwisisa khonoko sesiza understand ukuthi kungani America ilokho ekhona.